Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingani fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa eHarare ancitsha imvumo abaqoqa isikhumbuzo somuyi oyeligqwetha uAlex Magayisa owake waba umcebisi kamnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi bayenze isikhumbuzo sakhe. Amalunga ebandla lezanu PF ezigabeni zonke zelizwe jikelele athi aselungiselela ukubuthana kungatsha zaphansi ama-cell kusasa kuhlelo oluphiwe igama lokuthi yi-National Cell Day.
Ngoba thina asila muzi, asila village, asila bhuku lapho esingela ummeli wethu khona.
Lanxa amajele eZimbabwe esolwa ngabaningi abathi angcolile, izambuzi zingasebenzi kuhle, ingubo zigcwele intwala, izibotshwa ziminyene okokwelekana, iziphathamandla zeBotswana zithi kuningi ezikuncomayo.
Mina bengibona nta bekungakuba kuhle ukuthi bona abantu ababotshwayo. Umuntu azikhethele ukuthi ufuna ukuyaqedisa isigwebo sekhaya noma ufuna ukuqedisa isigwebo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapholisa eHarare ancitshe imvumo abaqoqa isikhumbuzo somuyi owayeligqwetha uAlex Magayisa owake waba njalo umcebisi kamnumzana Morgan Tsvangirai OMDC ukuthi bayenze isikhumbuzo sakhe. Amapholisa alobele incwadi inhlanganiso ye-Heal Zimbabwe Trust ukuthi ayilandelanga isiqa somthetho olondoloza ukuthula owe-maintenance of peace and order. Akucacanga ukuthi umthetho lo wephulwe ngaphi. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. UMagayisa obhubhe ngesonto eLondon ubesazakala ngokuloba echasisela uZulu Makhaza ngezomthetho obukusenza iningi lilandele imibhalo yakhe ethiwa Saturday Big Read kumbe BSR. Amalunga ebandla lezanu PF ezigabeni ezehlukeneyo athi aselungiselela ilanga laleli bandla ele National Cell Day elikhangelelwe ukuqutshwa kusasa ngomgqibelo lapho abantu abahlola ukuthi balungele yini ukuvota ngokhetho oluzayo lapho ababhalisa khona. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusungula leli langa ekhwekhwe elomndeni wakhe. Usanda ukukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi asebenze gadalala ukuqinisa ingatsha zawo zama-cells ngoba kuyiwo ayinsika yokuthi ibandla lezanu PF linqobe kukhetho. Umgcinisihlalo waleli bandla eMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ongumphathintambo kahulumende obona ngalesi sigaba uthi ngempela sebelungiselele njalo kusobala ukuthi bazanqoba kukhetho oluzayo. Uthi akusilo qiniso ukuthi uhulumende uyehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe njalo ubhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe, impi ephakathi kwele Ukraine leRussia kanye labenza ngabomo ukuthi kube lengxabangxoza kwezomnotho. Asizweni echasisa ngalolu daba kungqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ezigabeni zabo kuma districts abo khona ngale lapho kuyabe wonke umuntu wenza ku politic bureau kumbe ku central committee ukhona kusela. So ngezindawo kuma districts abo khona ngale kuma admin babe bebuthene besiya check umuntu esiya check ibizo lakhe kusela ukuthi ukhona.
Kuthiwa lawo ma cells yizo insika yokuthi ibandla likhetho asebenza njani njalo lokho eqinile yini awena khona ngapho eMathebeleland North?
Sakhona sibila qinile ngoba ukuze ukuthiwe uyimember epartfus ube khona kusela lanxa welesikhundla esikhulu kodwa kuqalela phansi kusela. And siyabe sichekana sime-make sure ukuthi abantu bona abakumasele are they registered voters yini ngoba sikhangelele ukumobilize i5 million votes kamongameli ngo-2023.
Sibonile njalo kukhetho olwedluleyo ukuthi ibandla lezanu-PF linqobile eCholocho kodwa lanqotshwa eBinga. Likhangeleleni kukhetho oluzayo, lingathi lokhe lithola usekelo oluningini kumbe kuzahlala kunjalo kumbe lingathathelwa ezinye izigaba?
Njengeparty, ruling party, lathi isifiso sethu ngesokuthi sithathe zonke izigaba lapho esiyabe sikhona sikhankase khona, sithathe kube kuzanu PF. Ivukuzeni support base njengamathebele notes abantu basisupporta njengezanu PF ukuzwa.
Abanye njalo bathi uMongameli Mnangagwa ngenelisi ukubusa ngoba nanko umnotho welizwe awuthuthuki, intengo yempahla iyakhuphuka mihla ngamalanga. Kungaba lomthelela yini kumpomela yokhetho oluzayo?
UMongameli lokho ebuyileyo Second Republic sibona izinto eziningi zisenzakala. Kuyakhiwa imigwaqo, kuyakhiwa izinto eziningi, kanti esinye uParliament building siphelile. But khonokho kutshoyo yesu siyakubona kungenxa yokuthi sikuma-sanctions for more than 20 years. And kulamanye abasupportesha i-economy ukuthi ngapha kuyazanywa ukuthi ku-economy ephambili abanye bahwatsha izifoni. But silethemba ngobukhokheli bukamongameli ukuthi into kusetshintsha into eziningi lokho ekuye wangena kupha.
Hello ke ngumgcini sihlalo webandla lezanu PF eMatabeleland North umnumzana Richard Moyo ongumphathi ntambo njalo kahulumende omele isigaba seMatabeleland North. Usthandekile uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change eMatabeleland North njalo emela isigaba seBinga South edalele parliamente ukuze sizwe okunengi ngemikhankaso yaleli bandla.
Khathesi kungathiwa khona kakube lokhetho namhlanje eMat North ama constituents nxa ehlezi enjalo elithumi lantathu. Ngikhangelela ukuthi thina okwanamhlanje nje singathatha alithumi izanu sizwele mhlawumbe ngamathathu. Asikafiki ku-100% ukulungiselela kwethu ngoba injongo yethu sibisibili ukuthi sibuyele laphana ku-2005 lapho izanu PF yayile zero khona lapha eMatabeleland North. EBinga North baningi abachiloyo ukuthi khona ama-margins ayehlile. Okuthi abanye sebesiba lokungani kwesithuka lokwesaba ukuthi hayi zanu PF kuthi ukuthi sibili yabuya. Kanti mina nxa mbezwa bekhuluma njalo ngabantu abangazi lo mdlalo wepolitiki. I-by-election ngama-election amalutshwana okuthi ukuthi khona abantu bayathatha ama-resources abo bewafake endaweni eyodwa. Kuza kuba le mali eziningi eziyafakwa. So akuphi ntshukutshu kakhulu ebantwini abaningi ukuthi behambe bevota. Bafaka baze bafaka lokunangagwa, bafaka lamabhayisikili, bafaka lezibhorane ezifakwa impikitsha kamnangagwa, kwafakwa amagreda, akula nto eyasalayo. But badlule inombolo yabo abayithole ngo-2018 ku-general election ngama-votes alithumi lambili kuphela. Now ngamafitshane kutho ukuthi izanu kayigeyinanga kusukisela ngo-2018. Thina bethu besingeke sakwanisa ukuthi sibaphakamise bonke bengu-18,000 something ukuthi behambe bevota, kodwa sikwanisa ukuphakamisa abangu-10,000. Now lokho kutshona kusobala ukuthi khona ngomnyaka olandelayo kuyimi engimileyo mele ibandla le-CCC, kunguchamisa omileyo emele ibandla le-CCC. Sizabona thina sobabili lo president uchamisa sithola ama-26,000, 27,000, 28,000. Izanu PF lo 7,000 ayisoze imfiki. Ukuthathe lokho kubhale phansi. Ukudliwa kwethu eCholocho South asonto mamhlanga okufuza ukuthi abantu beyibale kakhulu. Kanti bivele iconstituency yezanu PF. Akulula ukukhipha umuntu emzini wakhe especially ngesikhathi se-by election. So ke lokho kungabi ukuthi abantu bebale okuningi kakhulu ngaphakathi na ukulahlekelwa kwethu. Yesizayibhuqa izanu PF yakuba iyakuba yi-opposition eMatabeleland North njengendlela yakuba ngayo yi-opposition elizweni lonke.
Siyabona ukuthi ibandla lezanu PF likhuluma ngokulungisa elithi ngama-cells elithi ayinsika yokuthi linqobe. Lina lila uyini ama-cells, ama-structures okwenu lani elikulandelayo ukubona ukuthi ngempela abantu bonke bazimisele ba-register ukuthi bevote?
Amaseli izana ayila maseli Lokhu anokwenzakala ngamagame nje okuzama ukuthi bendoze umnhangagwa before Congress. Ayilamaseli mamhlanga. Ngabala abantu kuground akusela muntu othandizana uPF kuground la balutshwana. Plus sesinanzelele ngoba nzwile ukuthi eBhinga uChiwenga uyabe khona sebizo sobhuku bonke ukuthi khona ebatshela ukuthi ngabahambe beforma amaseli endaweni zawo. Asazi kumbuso bhungu uyakuba nguchairman waleyo seli kumbe uyakuba yini. Into abayizamayo nje ukuzama ukuthi bethinta abantu besebenzisa sobhuku besebenzisa izinduna, but abalabantu. Abantu bazahamba sibili bebhalisa azagcwala amabhuku ngoba vele bathatha amabhuku asobhuku abathathi umuntu ngenxa yokufisa kwakhe. Lapho kubuya kosobhuku akusinika ilisti yabantu bakho yesiselo yeZANU-PF. Yikunazelela ukuthi even ama-primaries abo adlulileyo lawa ebegcwele nge-confusion because wakuthatha umuntu wonke lama supporters ethu. Thina in terms of ama structures ungabuza buza abezani bazakutshela ukuthi siyesabisa kuground. Ngoba thina asila muzi, asila village, asila bhuku lapho esingela ummeli wethu khona. So yindlela esesingene ngayo kuground asethuki ngalokho okwenziwa iZANU-PF. Bangaqeda otshiwe ngabavuyele eHarare, thina siyabe sikhona kuground and siyahlangana labo kuground.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda, umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMatabeleland North, njalo emela isigaba seBhinga North edalele ePhalamende. Lanxa amajele eZimbabwe esolwa ngabaningi abathi angcolile, izambuzi zingasebenzi kuhle, ingubo zigcwele intwala, izibotshwa ziminyene okokwelekana, iziphathamandla zeBotswana zithi kuningi ezikuncomayo ngemva kokwethekelela eHarare ngenyanga edluleyo. Okuningi asikuzweni kumqondisi Dube, intatheli izindaba yeStudio 7 esethulela lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Usikhomishini obona ngezamajele kwele Botswana, uNkosikazi Dane Maratha, utshele iPhalamende yakule lizwe ukuthi bafunde okuningi ngendlela ezamajele eziphathwa ngayo eZimbabwe. Ngokunjalo uthi balesifiso sokulandela eminye imizekeliso egoqela udaba lokuvumela ababikayo ukuthi bavakatshele izihlobo labangane ngempela viki.
We have opened ourselves to learn from others who have progressed in these areas, and we benchmark from Zimbabwe.
Sifunde kwabanye abaphambili kulathi ekuqhubeni imisebenzi yamajele. Sifunde eZimbabwe lapho abavumela khona ababikayo ukuthi bayevakatshela izihlobo, besenza njalo bathola imiklomelo.
Abalwela ilungelo loluntu bathi amajele eZimbabwe agcwele kakhulu njalo kahlanzekanga. Lokhu kugcizelelwe ngelemelika kumbiko eliwethule enyakenye phezu kwesimo samalungelo oluntu eZimbabwe. Kodwa Marathe uthi lanxa kunjalo bathande udaba lokuthi eZimbabwe ezinye izibotsha ziyavulelwa ziyebona imuli ngempela nsonto, okuyinto athi izipha ithuba lokuya emacansini. Lokhu akwenzakali kwele Botswana.
This is a very dicey situation to deal with. We can't deny the fact that there are instances whereby prisoners
ludaba olunzima. Asiyali ukuthi bakhona abangena emacansini ejele, kodwa lokhu akukho emthethweni, kumele sikukhangelisise.
Kusenjalo kulabeZimbabwe abadlula amakhulu amahlanu abasemajele kwele Botswana. Amazwe omabili aselobelane isivumelwano sokuthi bavunyelwe ukubuyela ekhaya kuyaqedisa isigwebo sabo. Kulehlekana labo eBotswana labo abasemajele kwele Zimbabwe ngokufana lawo bazavunyelwa ukuphenduka kibo ukuyaqhubeka bepika. Abantu balembono ehlukeneyo ngalolu daba. Nasi isizalwane eZimbabwe esihlala kwele Botswana, umnumzana Mkhululi Moyo.
Mina bembona nthwa bekungakuba kuhle ukuthi bona abantu ababotshwayo. Umuntu azikhethele ukuthi ufuna ukuyaqedisa isigwebo esekhaya noma ufuna ukuqedisa isigwebo lapha, ngoba uzathola ukuthi of course umuntu kule cala alenzileyo, kodwa uthola ukuthi in other hand futhi kukhona mhlawumbe angafuna ukuthi aye, mhlawumbe kukhona akubalekelayo ekhaya, uthola ukuthi nxa sebisiyelwa le ayaya, so siba inkinga futhi.
Kusenjalo Marathe uthi ele Botswana lisoke linikeza abasemajele amakhondomu ngoba kungavunyelwa ukuthi bangene emacansini. Lokulokukhathazeka kwamanye amalunga edalelwe ePhalamende ukuthi kulokumemetheka kwegciwane le-HIV emajele, ngakho kungaba licebo elihle ukuthi baphiwe okungabaphathisa ukuthi bazivikele. Ngingumqondisi Dube wendaba Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Bogwa manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uvinjiwe isikhulumeli sedale lePhalamende umnomzana Jacob Modenda ukungena emhlanganweni wedale lePolitburo elezana uPF kulandela inkuthazo yakhe yokuba uhulumende kumele avumele abahlala emazweni aphetheya ukuthi bavote besamazweni wonala. Okunye ukubikwa kugcunule ibandla lezana uPF okwakhulunywa nguMudenda ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele aphange akhethe umsekeli wakhe, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi amapholisa akhathazwa ukuqonga kwenani lezigebengu ezihlasela abantu zihlomile kobulawayo ikakhulu emalokijini. Amapholisa athi kumaviki amabili adluleyo kulezehlakalo ezilithumi lanhlanu zebugebengu ezenzakale edolobheni lakobulawayo. Oba manje sengilichiya izandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani ku Studio 7 linjani ayitnasiyaphi? Ah, uyazi bengithi nami ngempawulo mina mbone ngani ukufa kwelizwe leZimbabwe alibulawa ngumnangagwa. Kwathi nalathi abantu silihlanganela nomnangagwa leli lizwe silibulala ngoba ungabheka ngempela hayi hayi kunje kuzathiwa kukhalela ukusetshenziswa iyusa bazavuka bekhuphule izinto iyusa liqine lingasasebenzi so ugcina ungasamazi orongo lo right. Yikho ngisithi kwathina singumphakathi lathi ungani ikakhulukazi bona abafoto abayibo esingathi baphethe nje ezamabhizinisi lezandlanlanlani hayi asike sizameni ukunanzelela ngoba abantu abanjengamatisha labonisa abasebenza kuhulumeni abatholi lutho ngoba uma bezokhuphulela ihoro lamuhla izinto zivuke zikhuphukile kuyafana nalokhu uhulumende kabenzela ngalo. So hayi asazike phela mhlawumbe kodwa ngibona kuzovota sizavota still umnangaga ali kufanele sibe lo plan B ukuthi engayala siyenza lo plan B ma sivotiwe zawina hayi kuyaqhuke kodwa okusala uzawina uchamisa umnangagwa uzokwala. Asazi ke bantu bakithi ukuthi sizoyibamba kanjani. Ngiyabonga mehle indoda lokhulumayo eplan.
Eh lingabe litshona njani ku Studio 7? Hayi ngibonge kakhulu ngoba nizile i-audio yami iphumile ku Studio 7. Hayi ngijabule kakhulu njalo sengiyasho ngithi i-proof ye-audio yomuntu esamcontactayo e-embassy ngisesenayo uma kusenza ukuthi ngiyi-forwarde ngingayi-forwarda njalo futhi sasi-contacte labe diaspora ababona nge-diaspora ngapha e-South Africa labo futhi bethembise ukuthi bazasisiza kodwa babonakala abasabonakali. So wonke ama-audio nalawo mabilini nawo uma i-Studio 7 ingafisa ukuba kwazi ibe ne-proof yokuthi ngempela ngempela indaba yethu le isuke kude ngoba siqale amshwa ngo-February. Yeah, February, March, April, May, June, March. Yeah, it's only 4 months siqale. So wonke la ama-audio aweproof yokuthi ngempela into le besiyibekile ukubo kanye abakhulu bathembisa basitshela ngokuthi bale meeting yabazazenza bazophenduka kithi njalo njalo kodwa kungaveli lutho. So besisithi nga uma lifuna iproof yokuthi ngempela sesabathinta laba bantu silayo i-audio zakhona zikhona singazi-forwarda ku-Studio 7 uma kune-need yokuthi nje kube le-proof. Sibonge kakhulu sesizakhanyelela ke ukuthi mhlawumbe enisikhathi singathola impendulo losizo kini. Hayi bantu sifuna ukuqoqa nje siphume lapha siphele sikhathele. Hayi sikhathele ayisekho ngithi into esisayihlalele ayisekho angcono ubuyele egumeni likababa lo mama uphinde uyoqalela phansi enye impilo. Hayi lapha kusokunzi hayi sesiphela amandla siyabonga.
Salibonani bantu bakaStudio 7. Lapha lami njalo ukukhuluma amanye amarekhodi ami lapha engaveli kuStudio 7 angazi ukuthi-ke kuhamba njani. Oye wavela kathu kuphela wahle kwamalapho. angisaphindanga avele amanye ngathina kudala ukukhuluma. Ngithi mana nje ngiphendule lo baba lo uthi ungundebele lo wathi abantwana babo bathethenga bemashona. Thina singene ndawo kulokhu lokhu singene ndawo. Thina sithi MRP izosimela, izomela thina esingafuni ukudibana labo. Izosimela, imele thina, kumele beyi-understand into efana laleyo. Xa bengafuni uku-understand abahambe behlala khona ngale mashona lendi besuke emathebelelendi. Indawo ikhona khona lokozwimba isuke kithi nxa bebona nta sebabandlulula amashona, nxa bebona sibandlulula amashona basuke kithi. Bengakhathazwa i-MRP khathesi babotshiwa abanye bethu lapha. Siyakhala nje sikhalela ngaphakathi ukuthi kade kuhamba njani, kwenzakalani ku-MRP, lubandlululo luphi lolo, lwenzakala liphi lizwe, ubandlululo njani lolo. Wonke sinethemba lokuthi sizokulungisa, kuzolunga konke ku-MRP. Phambili i-MRP wafuniwe kayekele.
Sanibonani ku-Studio 7 minjani kodwa. Hayi, ngilami ke ngiphawule mina, ngazi mpela uzonidlalela lami indaba yami le. Yaze ngihlutshwa ubaba lo wathi ogawule lo. Ugawule uyangihlupha mpela, umuntu wakithi phathe indlela ozwana nezano ngayo. Ngingazani wazalwa umgabe. Nangikwazi ukuthi ngempela singamenza njani umdala lo. Abantu abangasafuna ukukhuluma iqiniso phakathi.
Salibonani ku-Studio 7. Salibingelela lonke mahlabezulu. Ngithi kulaba abe-3PC abahlala lokho bekhuluma. Ukukhuluma kwabo lokhu ngayikho ukukhuluma ukuthi lokuvota bazavota so, hayi bebengawina sibili. Kodwa nxa bekhuluma kuphela lapha becazeka ukukhuluma ku-Studio 7 la bengarejisti, hayi zabona ku-23 sefikile, likhulume lisenza into lirejista.
Sanibonani njani ngezindawo asiyezwa nje abantu besabethu ithemba kumnangapha. Kambe lo muntu uzohlonipha amalungelo abantu kanjani yena owabulala abantu abantu abangakhe emathebeleni? Yikubona esaqhubeka ngokuthumba abantu ngesuku zamatshe, and abantu bayakhala bathi abosadiki bengenele. Osadiki ngabantu abafana nabomnangaba, ngabantu abafana labochiwenga, ngabantu abafana nabo-Obed Mbuva abapho ukukhuluma nje njengeyngane ezincane. Ma bethi isadiki ngenele, isadiki ngabantu abagqoka amagrupu izakhamizi ezifana nabomnangaba, kodwa abangasho izikhohlakali. Umnangaba wayizikhohlakali la kathi njalo nje waye fanele kuhlale bekhuza umnangaba futhi behlonipha amalungelo abantu. Waye fanele bekhuzwa and bekhuzwa ngamadoda afana nabo kodwa acabangayo nokuthi bona abangacabangile. Kumele bekhuzwe ngobani amadoda amadala ngabo avuka ekwazi ukuthi bebizwe ukuthi ngifazibayo umnangaba? Labo vele ngeke behlonipha amalungelo, babulala abantu abaningi kakhulu emathebeleleni nabo, more than 20,000 abantu abababulalayo. Yikho ubona besaqhubeka bethumba abantu behlukumeza abantu elizweni lapha. Izwe lakithi vele ngeke lafa lalunga ngalabo abantu, kanti ilizwe labulawa ngobani? Into yonke abayikhulumayo ngamanga kuphela, uzomthula uncube bethi ilizwe liraiti. Kambe ungathi ilizwe liraiti, ilizwe lingenamali, ukwazi kamhlophe ukuthi ilizwe lakithi libolile? Izwe lakithi lifikelele
Siyabonga, siyabonga Studio 7, siyabonga Studio 7, indaba ezinhle, indaba elisipha zona ezimqoka, ezimqotho, Studio seqiniso. Ke thina njengabatsha esisakhulayo sifuna utshintsho. Ngibambe umlomo labo abahlala bekhuluma labo, abahlala bekhuluma labo. Asimeni, asimeni ngama-opposition party amancane. Asimeni ngawo uxolo bakithi. Asiphusheni ibandla elilodwa, asiphusheni ibandla elilodwa. Ngiyalibingelela lonke emsakazweni, ngiyalibingelela oGande, oNtungamili, osithandekile bonke, omasuku bonke nje abasakazi be-Studio 7.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yedalele Congress yakwele Melika ehlolisisa ukuhlaselwa kwaleli dale ngozibandlela nyakenye iqale ukuthetha lolu daba izolo. idale le Congress liza kwethula ubufakazi obujulileyo obuveza ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wazama ukuvimba ukubalwa kwamavoti athiwa yi-Electoral College. Kuzavezwa njalo ukuba uTrump wayefuna ukugenqula impumela yokhetho lolu ahlale esikhundleni loba nje kwakusobala ukuthi unqotshwe ngumnumzana Joe Biden osengumongameli waleli lizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe kodwa osehlala eDallas eTexas ngapha kweleMelika.
Yikho sibili okumele ukuthi kwenzakale lokuthi namhla kuzwakale kuphume iqiniso lakhona ukuthi owezinje lokhu kohamba njani, ngoba ayithi nxa kukhangele khona laphana kuyatshengisela sibili ukuthi kwaba yinto embi liyana ukuthi itshaye ilizwe leli ukuthi abantu bahlasele iCapitol Hill. So nxa kungavela ukuthi khona kwahamba njani, kwakutheni, ngubani wathini, sithini kutheni, ngibona ngathi izaba yinto ezancedisa sibili kakhulu, ngoba ilizwe lela ngithi belihlala lingathi lilizwe elisola amazwe la anjenga awe Africa, okuthi khona umuntu uyawina ama-election, athi nxa ewawinile lo hulumende oyabe kade khona alele esikhundleni. Lapho abaphosi bafana na lakhono lokho sibili khona kanye okuchaya lokho abakubiza ngokuthi yi-democracy.
Kuqakathekile na ukuba udaba lolu Mthombeni luthoniswe abantu bebukele kumabona kude.
I-democracy angithi yiyo etshengisa ukuthi kufanele ukuthi kuchiyelwane ukuthi ongenileyo obekade khona avume ukuthi wehlulwe, uchayiwe, abantu sebekhethe omunye. Lo oluzileyo amukele lokhu ukuthi uluzi bese kuqhubekela phambili, kuqhutshelwane umbuso njengakhona lokho. Yikho okubizwa kuthiwa yi-democracy. Nxa sekusehlula khonapho kutho ukuthi asisakwazi ukuthi kuyabe sekuyini-ke lapho, sokusiba ngokunye okungasiyo i-democracy. So lapho kuthi ntambama namhlanje kungolwesine uzwakale ukuthi kwahamba njani, kwenzakala njani, ngubani owathini, ngubani owayekhuluma lokhu, ekhuluma lokhu wakukhuluma lobani, ubani wavuma wathini ukuze kuyefika khona lapha. Kodwa ke eqinisweni kakudingwa kangako, ngoba nxa umkhokheli welizwe owayekhona ngaleso sikhathi, ngoba uTrump wayezaphuma ngoJanuwari ngaleso sikhathi ezaphuma, yikho ke nguye owatshotshozelayo ukuthi khona lokho kwenzakala.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas eMelika, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Yebo kambe zulukandaba linjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo lo ngokhiphuwe. Namhlanje ke siyachaya ke uhlelo lwethu olunye olumangalisayo, uhlelo lwabaculi beZimbabwe. Sikhuluma nje ke sikhuluma ngesikhathi se-coronavirus COVID-19.
Siyabonga ke Gibbs Dube, isikhathi so esingasavumi ke ngabe sobe siza kupha isikhathi usipheke idaba lakho udaba lwengoma ezimnandi. Gibbs, hayi sibongile kakhulu, siza kufaka ke udaba lolo ngeviki ezayo. Okwalamhlanje isikhathi so esesidliwe ngumangoye. Silifisela ke impela sonto elithukela olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni, kodwa lingakhohlwa olunye uhlelo lweStudio 7 kusasa ke ntambama ngo 7:30.